sithethe lelo nyathelo lokuhambisa udaba lokunika amabizo ezitalada zokubulawayo emthethwandaba. Sikwenze lokhu ngoba sinanzelela ukuthi umthetho welizwe uyasivumela ukuthi sikwenze khonoko. Njalo sikhangele kakhulu ukuthi nxa sikhangele i-constitution kumbe isekelo sombuso welizwe ukhuluma nge-devolution ku-chapter 14. So ngokunjalo ke sibe sesiqathanisa futhi le-Urban Councils Act, umthetho wokubusa kwezabelo section 212, lakho uyatsho ukuthi kumele kwenziwe njani nxa kuyukuthi kuzaba lo tshintsho ekubizweni kwezitalada zedolobho. Ngakho-ke njengabahlali bedolobho sikubone kufanele ukuthi udaba lo siluhambise emthethweni, njalo sikwenza lokho ngoba umthetho welizwe yiwo kumele usivikele nxa sokulo lutho esingaluzwisisi kuhle njalo lungenziwanga kuhle. Ngokunjalo-ke silandela umthetho, kasizondi muntu, kasithandi muntu, silandela umthetho njengabahlali bakoBulawayo.
Lifuna luphathwe njani lolu daba?
Uchapter 14 wesisekelo sombuso ukubeka kucace ukuthi i-devolution kuyini. Sibe sesikhangela futhi i-Urban Councils Act, la ikubeka kucace ukuthi kwenziwa njani nxa kuzabizwa izitalada ngamabizo amatsha kumbe kuzaba lezinye izitalada ezintsha ezizanikwa amabizo. Ngokunjalo-ke thina njengabahlali bakoBulawayo kumele siphatheke ekubuyeni la mabizo lawo kumbe ukuthi amabizo lawo abe khona yiwo azasebenza ezitaladeni zethu. Singeke phela sikuvumele ukuthi abanye abantu bathi nxa sebethe bahlala phansi bakuvume ukuthi izitalada lezi ziyabizwa zithiwe yilokhu lalokhu kumbe amabizo lawa lalawa, kubeze kusiba labanye abantu instead yokuthi ba-approve babe yibo futhi ababuya lamanye amabizo, olunye uluhlu lwamabizo lu-opposa lana amabizo abe sevunyelweni singoBulawayo. Sinje singoBulawayo silabantu esifuna ukuthi babe le mgwaqo leyani. Silabantu abanjengabo babu Dabengwa, Onikita Mangena, Queen Lozi K. Ubukhokheli nje sike saba labo esigabeni okumele sibukhumbule ngokugcweleyo. Njalo siyasho ukuthi ama-avenues kahlale njalo, first avenue, second avenue, kuze kube lula. Yikho esikufunayo njengabahlali. So sifuna kuphathwe ngaleyo ndlela, not ukuthi kubuye omunye umuntu kumbe kubuye abanye abantu sebevela khonale khatshana bafike besethulele uluhlu esingalufuniyo. So sifuna kuphathwe ngendlela efunwa yithi thina njengabahlali bakoBulawayo, njengezakhamizi zakoBulawayo abayithi abantu abahlala kuleyo ndawo, ukuthi nxa sidlule esitaladeni esithize sibe le ntshukuntshu yokuhamba ngaleso sitalada sikhangele ukuthi ibizo leli yithi esalifisayo, libizwa ngalelo gama ngoba yithi esakuthandayo lokho.
Likhangelela ukuthi lungene nini emthethwandaba?
Esikukhangeleleyo ukuthi udaba lungahlali isikhathi eside. Ungabona sokusedlula i-2 weeks ungazange ngikhulunywa ngalolo daba, singeke sithabe kakhulu ngoba uyakunanzelela ukuthi indaba leyo yindaba esegudwini or yedwa abanye abantu sebethe bahlala phansi banika izitalada amagama thina esingawafuniyo njengoBulawayo. So ngokunjalo-ke singuntu ubele udaba oluphathwa masinyazane ukwenzela ukuthi abantu bakoBulawayo bakhwabithe. Nxa sikhuluma ngedemokhrasi, sikhuluma ngenkululeko, sikhuluma ngokuthi izabelo ziziphathele amandla, i-devolution, sifisa ukuthi abantu nxa bathi behambe endaweni yabo bahambe ngokukhululeka bebona amabizo abawafisayo. Ngakho-ke sifisa ukuthi ubele udaba oluphathwa masinyane kakhulu.